Nxa sikhuluma nge-inflation, sikhuluma ngokukhwela kwezinto. And nxa sikhuluma nge-rate of inflation, sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So i-World Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics, isinkwa $20 kumbe $50, imazowe isuku $5.50. So uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela, ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesisebenzi ukuthi babona ukuthi bengenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye, ukuthi ancedisane labanye. Uyabe efuna ukuthi abe prescriptive, atshela abantu ukuthi enzanini so, enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo zizaqhubeka zikhwela.